lapho sokusenzakala nje ukuthi ibandla lezano lo Mnangagwa sebesenza nje ukuthi kugcotshwe okuyize ngoba sebefuna ukuthi betshengisele ukuthi hayi bona ukhetho baluwina ukhetho lwakade lukhona ngoba ngisho sikwazi ukuthi abaphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi umuntu lo kawinanga watshontsha isihlalo leso yikho okukhona futhi akusasa nje sokugcwalisa umthetho nje kuphela kodwa indikimba yendaba yokuthi ukhetho aluzange lusetshenze ngendlela efunwa isisekelo selizwe ilokho ikhona uyabo khona ukhona udokoza lo liyana ngithi ehambe ebantwini ngithi ehambe siyavakatsha kwamanye amazinga ehlezi phambili kwakhona mana ecabinet abanye bakhaya sithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi
bale ndaba lakho yini khonokho mhlawumbe
bengazitshaya ingani abala ndaba lakho kodwa into okumele siyinanzele gibs ukuthi iminyaka emhlanu le edluleyo indaba akade beyigijimisa kakhulu yindaba yabo le nto ethiwa yi-engagement into yokudlelana lamanye amazwe ukudlelana namazwe anjengabo-Britain labo-America beyiqakathisa kakhulu ungathi uyakhanyela sibili zonke inhlelo kade zikhona uhlelo kade beluhambisa phambili lokudlelana lamanye amazwe manje kathe sibazadlalana njani lamanye amazwe nxa ukuthi befika ngale abantu labana beqala bebuze ukuthi hayi kanti indaba liyani yokhetho engaphelanga liyana sizayenza njani yikho-ke okuzabenza njani bengalali ebusuku lamini lantambama
ye nxa sisikhangela khonokho okukhuluma ngakho ukuthi babevelevele njongo yokuthi kuvuleke phela amathuba ukuthi bakhulume lamanye amazwe akusezokwenzakala ngombono wakho
kuzenzakala kodwa kuzenzakala njani kungani inkulumo ngikhona esenjani ayisozibe ngenkulumjani eqondileyo babethi behlala phansi nje khonaphana bethi baqalisa udaba ngoba kukhulunywa ngento zokuthi abantu bezosungula amabhizinisi eZimbabwe indaba iyabe ilokhu iqalisa emhlanganeni lapho indaba ukuthi hayi kodwa kule ndaba yokhetho liya uyabona ke duke ukuthi isibisela zonke inkulumo ezingabe zisuka khona isizibisela emuva yikho mina engibona injani kuzabe nwaya ukuthi beze begcine besithini kukhulunye labeqembu le-CCC ngibona ingani yikho kuzakugcina kusiya khona okusegcekeni yikuthi ukhetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu bezimbabwe ngitsho la kancane
ye khonokho-ke ukukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu bezanupiyef
soke kwenzakala uyakhumbula laphana umuyi umgabi ukuthi ucine ekhuluma njani lolo thangirayi ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha ngoba kwakungesela okunye okwakungohambe ezimbabwe kwakungasela enye imisebenzi engenzeka kungazange kube njani ukukhuluma khona kuyani yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje babadube ukuthi kumele kukhulunywe omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo yikho-ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawini ukhetho lolo i-CCC izabe mina ngathi sithi hayi liwinanga lenza into zobugulufu khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuye kuthi hayi madoda elawoma asihlaleni phansi sikhulume alike nithiye indaba zenu lezilimi engazo ngale siyalizwa lithi laqila siyalizwa lina lithi lawini kodwa hhayi liyabona phela futhi umkhanjo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani
kusenzakala konke lokhu bawomhlanga siyabona ukuthi kula bantu phela ezimbabwe pho kumele bona benzeni kumele belalele bamelele kuyathiwani kona
uyabona into kathesi mina engani yangihlupha wadube ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003 2008 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitaladini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo khetho olwadlulayo ayisiye yaba khona kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no besebezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izweni leni nanto utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela umsebenzi thina esesizaretaza athole ongamampenshini okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula konke lokho sebekubona ngani akumele kwenzeke iminyaka engu-5 elandelayo yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babaduke kulokuzonda manje nxa kulo moya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitiki somentshisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga
ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini